Ya indaba ikhona ukuthi I think akulunganga and kuyasiphambanisa njengelizwe. Nxa sesiyaphuma emaphephandabeni lizwe lonke umhlaba wonke into ezingekho right ambona ngathi akusinika isimo esihle njengelizwe. But kusitshengisa ukuthi I think silelo silodubo njengelizwe lokulondoloza izinyamazana zethu and sikwazi njengathi sinesihlakathi kwalezinyama siyakwazi ukuthi izinyamazana ziyajontshoyini ziyakungelazo zesizwe zethu.
Manje singathini nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo kuzabangela na ukubana abantu abavela kumanye amazwe bengasabuyi?
Hayi, ukubuya bengabuya kodwa ngiyathemba ukuthi ukubuya basoze kubuye ngenani enkulu esitayela ukuba layo. Ngoba sekusobala ukuthi njengeZimbabwe asila ndaba lezemvelo and emhlabeni wonke nje anti yakwazi ukuthi wonke abantu sibe qakathekisa izinyamazana, impilakahle yezinyamazana, abanye abasafuna ukuthi zibulawe nje. So khonokho nje kuyasinika nje njengabantu abangathi abazwele ezinyamazaneni and kuzasihlupha, sizabona ngokuya kwezikhathi ukuthi ama-numbers ama-tourist azakwehlela. Kodwa vele hhayi, izindlela abantu sebekwazi ukuthi izivulele izontwa izimbabwe bazafuna ukubuya kodwa abaningi kade esijayela basoze bebuya.
Njengokutsho kwakho wena njengomuntu ohlala khona ngapho duzela lapho okuwabulalewa khona lesi silwane, ungathini ngendlela lenani yokuzingela khona lapho ikakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe?
Ya, uyabona ukuthi esikubonayo thina, yebo kambi bengakhuluma ukuthi izinyamazana seziningi kumbe indlovu seziningi, kodwa esikubona thina esihlala izinyamazana sezilutshwane. Abantu abangena emapulazini aseduzane lama-national parks babulala izinyamazana amahlayana. And so nesi silwane esibulele yingxenye nje encane nje, just the tip of the iceberg, but otherwise besikwazi ukuthi izilwane ziyadutshulwa okungaphandle komthetho. And khonokho sikubona ngani? Sibona ngezinyamazane esezibaleka kuma-national parks zingena ebantwini, sezibulala abantu, sezihlukuluza abantu emakhaya.